kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Mr. Washington, D.C.
Lingali chona njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 17 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
lapha kobulawa sisalungisa izibhedlela zethu azikalungiseki ukuthi zenelise ukuthatha isigulane ezibanjwe libhubhane le-COVID-19. Sisalungisa i-Ekusileni Hospital, i-Thorn Grove layo isalungiswa.
Uzulu wethuswe yikuqonga kwabatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo abangamakhulu phose amathathu 273, iningi bengabakobulawayo. Abantu abahlome ngemibhobho babikwa begqekeze indlu yomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atuz, umnumzana Obed Masaraure. Bamswela kodwa bathumba umkakhe. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba legabazi elicula imikhakha etshiyeneyo uNigel Shoko. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uzulu wethuswe ikuqonga kwabatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo abangamakhulu phose amathathu 273 ngalanga linye, iningi bengabakobulawayo. Lokhu kuhle kwakhuphula inani labalegcikwane leli laya kwabayinkulungwane lamakhulu phose amane 1362. Abogatsha lwezempilakahle bethule umbiko othi balusizi ngokulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu abathathu okukhuphule inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni baba ngamachumi amabili lantathu 23. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula amane 425. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hachi. Lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisitshiyagalolunye 97,508. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lane 14,000 and 4,192. Kuthi asebebulewe ileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha 593,899. Abasinde kuleli gcikwane bayizigidi ezedlula eziyisitshiyagalombili 8,322,654. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu adlula ayisithupha 664,051. Labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lane 14,399. Kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 345,321. Idolobho lakobulawayo selilenani labantu abahlaselwe ligcikwane le-coronavirus eliqanse ukwedlula izabelo zonke zelizwe. Uzulu wesabela ukuthi izibhedlela ezikhangelelwe ukuphathisa abagulayo azisoze zenelise ukutholisa imibheda yokulalisa laba bantu ngoba zingakulungisiswanga ngokupheleleyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Phakathi kwabantu abahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19 izolo eZimbabwe, abangamakhulu edlula amabili 231 balaba bantu ngabahlala kobulawayo. Lokhu kutsho ukuba leli dolobho lasemhlukulweni wonke weMandebeleni usengozini enkulu abakubiza ngokuthi yi-epicenter. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lePhalamende emele iPhumula njalo ekukomiti ebona ngezempilakahle ulandisa ngendawo ezikhona koBulawayo ezilungiselelwe abalomkhuhlane weCOVID-19.
Ngokusileni ikho lapho okuzahanjiswa khona nxa kungukuthi umuntu usefike wabanjwa ukuthi ulalo igciwane leCOVID-19. Ama-centers ethu lapho esifaka khona abantu abaku-quarantine ababevelela kwezinye indawo Standard Hotel le Insinga Youth Center.
Umnumzana Mike Ndiweni oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi kuyadingeka ukuba uhulumende ehlise inani labantu abaya edolobheni.
Indaba ethusa kakhulu kazi besithi sikubonile kuvike phele kuzobe lama 30 something kathesi engasuku laba amanamba angaka kunzima sokusesabisa imizamelo yenziwe ukuthi uhulumende mele ehlise inani labantu abayedrobheni bengalanto abayilandayo abantu lapho ngunqumanquma indawana zonke bengalanto abayilandayo abantu babedinga ukudla kwezinye indawo befolele ukudla ezitolo kodwa kulabantu nje abakhonsona behamba bengalanto abayidingayo.
Udokotela Mthabisi Bebe uthi inani leli labantu abalomkhuhlane we-coronavirus lizaqhubeka likhuphuka ngoba uZulu engalandeli izixwayiso.
Ama cases of new coronavirus infections angeke yekele kuqansa because esikubonayo kathesi ukuthi abantu abaningi they are not obeying ama social distancing principles. Abantu bahamba beminyene, abanye vele bahamba bengagqokanga lamamask, abanye behamba befaka amamask entanyeni.
Isibhedlela seKusileni silembheda engamakhulu amabili lanhlanu i-250, kuthi eseTonkroof silembheda phose elikhulu lanhlanu i-140. Umnumzana Busisa Moyo ongumgcini sihlalo we-IM for Bulawayo, iqembu labantu abahlanganele ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19, uthi lokhe besalungisa izibhedlela.
Lapha koBulawayo sisalungisa izibhedlela zethu, azikalungiseki ukuthi zenelise ukuthatha izigulane ezibanjwe libhubhane le-COVID-19. Sisalungisa i-Ekusileni Hospital, iThorngrove layo isalungiswa, kodwa okwakathesi silama-isolation in the quarantine centers. They are privately run at the moment.
Oqondisa inhlelo ezokulwisana le-COVID-19 ekhansilini yakoBulawayo uDokotela Welcome Mlilo uphendule imibuzo ethunyelwe yi-Studio 7 enkundleni yokuxhumana e-WhatsApp esithi kule ndawo ezintathu eziyizo ezamukela abantu abavela ngaphandle kwelizwe, lezi ndawo zigoqela ihotela yeKhumalo, iInsinga kanye le-Standard. Uchaze ukuba lezi ndawo zingcono kakhulu kulalezi abake bazisebenzisa ekuqaleni ngoba zazenzelwe abafundi. Ubuye wathi basesigabeni sokuba badinge ezinye indawo ngoba inani labantu abavela ngaphandle liyaliqansa. Uveze ukuba isibhedlela seThorngrove kanye leyeKusileni lokhe zisakhiwa kodwa kukhangelelwe ukuvula esinye ngokuphela kwalinyanga kaNtulikazi. Inani labantu asebebanjwe belomkhuhlane we-coronavirus elizweni lonke selifike kunkulungwane lamakhulu amathathu lamatshumi ayisithupha lambili i-1362. Kuthi-ke idolobha lakoBulawayo yilo eselikhokhela ilizwe lonke ngabantu abangamakhulu edlula amane i-419. Liyilo njalo idolobho leli elikhokhela ngabantu abalitshumi asebebulewe yilesi sifo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abantu abahlome ngemibhobho babikwa begqekeze indlu yomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz, umnumzana Obed Masaraure. Bamswela kodwa bathumba umkakhe. Inhlanganiso ye-Atuz ithi umka Masaraure uthunjwe okwehola phose elilodwa. Bembuzisisa ukuthi umkakhe ungaphi kodwa wabatshela ukuthi kazi ukuthi ungaphi baze bamkhulula. Ngempela sonto kulabanye njalo abantu ababehlome ngemibhobho ababikwa baya emzini kamalume kaMasaraure ekuwatsana. Bathumba umza wakhe bayamhlukuluza bembuzisisa ukuthi uMasaraure ungaphi. Amapolisa abikwa etsheliwe ngalolu daba kodwa imizamo yokukhuluma lawo yehlule. Senelise ukuxoxa lesikhulumeli senhlanganiso ye-Atuz umnumzana Nation Madzidirwa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kule abantu kade bethwele imbobo namhla ekuseni bangene ngeforce ba-destroy i-door endlini kaMasaraure around 1 a.m. bemdinga kodwa bamtholanga. Bacine bekidnapper uMasaraure unkosazana Kumbira Sabrina Chambara. Bakambela distance of about 1 kilometer bemthreatena ukuthi sifuna ukubulala ungakeke usitshela ukuthi u-Obed Masaraure ungaphi. Kodwa bacine bengamlimazanga and bamdetaine for about 1 hour emotheni yabo i-Fortuna kade ngela ma-number plates le inye emhlophe twin cab kade ikhaviwe ama number plates angkhona. Lokhu kwenzakale namhla kodwa for the past 4 days again kuke kwayenzakala bake bafika futhi endlini kamalume kaMasaraure ekuwadzana bemdinga ebusuku kodwa bamtholanga and bacina bethatha futhi bekidnapper weabductor ukhazini kaMasaraure bemthreatena ukuthi funa ukubulala ngosiyeli usitshela ukuthi uMasaraure ungaphi kodwa bacine bemdamba ezitholweni ikhazini kaMasaraure nalaleki. So lokhu kuyasisabisa njengeunion, lokhu kuyasisabisa njengabantu bamela ama grievances ezisebenzi ukuthi ama rights ethu kasahlonyitshwa ngoba thina silama rights ukuthi uhulumende the state imele isiprotect njengama citizens. Simele sibe le freedom of speech and freedom after speech kodwa lokhu sokusisabisa njengeyasaphili kuhle njengama union leaders njengama trade unionists.
Yena uMasaraure ungaphi sikhuluma nje elokhu ecatshile na?
Ulokhu ecatshile lapha khona asiwazi ukuthi ungaphi kodwa abanye bathi abakhuluma laye bathi yena uthi usefi kodwa akusiphathi kahle umuntu usephila elizweni lakhe ecatshile ezifi ngumuntu is a terrorist. Akusiphathi kahle umuntu orepresenta ama grievances ezisebenzi sephila ezifi is a terrorist. Akusiphathi kahle lokhu sokusisabisa elizweni leZimbabwe. Even the president of Zimbabwe should have to look into that matter so that ama rights ethu vele amele ahlonitshwe ezifi njengama citizens njengabantu abarepresenta izisebenzi kahulumeni.
Lolu daba lilubikile na emapholiseni njalo ungasitshela ukuthi wena amapholisa athini?
Ipolice report iyenziwe namhla emini ekuseni amapholisa afike endlini kaMasaraure yenza ama investigation ekhangela ukuthi kuhambe njani.
Umnumzana Nation Madzidirwa isikhulumeli senhlanganiso ye-Atuz ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Live talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe igcikwane le-coronavirus ngesikhathi nani lasebetholakale belegcikwane leli liqansa okwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo asenelisi ukuthi lingene kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Umongameli Emmerson Mnangagwa ugqibe uhambo lwakhe lokuhlola imigodi yamalahle ewange lamhlanje lapho abikwa egcizelele khona ukuthi eleZimbabwe lilamandla okuzidonsela amagetsi kulokusebenzisa izigidi lezigidi zamadola liwathenga eSouth Africa leMozambique. Umongameli Mnangagwa obesewange kusukela izolo wengeze ukuthi kuyadanisa ukuthi amankampani emigodi ayehluleka ukudonsa amagetsi ngenxa yengxaki ezijiyeneyo njalo uhulumende wakhe uzabona ukuthi azaqhuba kuhle umsebenzi ukwenzela ukuthi amagetsi enele sokufike umnyaka ka-2023. Eminye imigodi ayethekeleleyo yiZambezi Gas and Coal Mine, Dinson Colliery Mine, Chaba Mine, Western Coal, and Energy Company, South Mining Coke Plant, Jinan Tuk Coke Project, leminye eminengi nengi. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba Butera, ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe.
Into enzekeleyo ukuthi uZimbabwe ethola uzibuse ngo-1980 bekule infrastructure eyayisetshenziswa ngabelungu. Thina njengelizwe azange sifake imali eningi kumbe singathi investment ku-energy sector. So khathesi infrastructure esiyisebenzisayo isigugile, into eziningi kasasebenzi ngoba ngeza kudala. Yilo udubo olwenze ukuthi thina singabi lamandla kagetsi ayeneleyo. Njalo ipopulation ibikhula, ilizwe beli expanda, industry ibi expanda, kodwa singafaki imali ukuthi sibe lamandla kagetsi eneleyo. So yilo udubo olwenze ukuthi sifike esibangeni esinje.
Umongameli Mnangagwa uthi ilizwe lingabe seliselisa ukuzidonsela awawo amagetsi ukuba energy efficient ngomnyaka ka-2023. Ubona kusenzakala yini lokho? Njalo nxa kusehlula kuyini angakwenza ukuthi kwenzakale?
Singalandela i-track record kahulumende lowo, angibona ukuthi ngo-2023 iZimbabwe iyaba senelisa ukuthi ibe lamandla kagetsi ayeneleyo kumbe ibe energy efficient. Ngoba uhulumende lowo nxa ethembisa abantu uyabe ekhangele ukhetho ikakhulu ngo-2023 ukuthi uhulumende already is in electioneering mode. Uyabe senza ukuthi engazuza ama-votes nxa engathembisa ukuthi ngo-2023 kuzaba lamagetsi. Mina ngokubona kwami into zamagetsi lezi zifuna isikhathi esiningi, njalo zifuna imali eningi uhulumende angelayo khathesi. So ukuthi ngo-2023 sibe lamandla kagetsi enelayo angiboni kwenzakala, ngoba asila mali eyothi siwenze khonoko before 2023.
Lo ngumnumzana Masimba Kutera, ingcwethi ecubungula ezombusazwe lezomnotho elizwe, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040 laku 15460 kilohertz short wave.
Ngesizwe abanye abalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngaba kubona kusenzakala elizweni. Abakhulume lo Gibbs Dube weStudio 7 enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook ekhasini leVOA Ndebele.
Namhlanje sikhuluma udaba lwe-coronavirus COVID-19. Umkhuhlane lo uyamemetheka omangalisayo eZimbabwe. Siyabona ukuthi kona manje kulabantu 1,362 asebebanjwe i-COVID-19, kuzokuthi abayi 425 sebasila, njalo ke i-23 sebabhubha. Xa sikhangela ke izolo kuphela kulabantu 273 abatholakale bele-COVID-19, abangu-12 bavela kwele South Africa, kuzokuthi yedwa eMozambique, labayi 260 ngabantu abahlala eZimbabwe. Sibona ke kula bantu basithumezele ama audio atshiyeneyo, sike sidlale khonokho.
Yebo, basakazi kwaStudio 7 linjani lonke elikhwapha studio, lisinika indaba ezimnandi ezeqiniso. Yiyo radio zesiyilalela thina. Angisalale iradio yeZimbabwe, ayingizwi sinxa ikhuluma, kodwa lina yini sengithi xa ngingalitholanga ngizwe ebuhlungu. Into engifuna ukukhuluma ngayo kathesi nansi. Bengisithi amadoda akomthwakazi abakhalela ngapha endaweni yekhezi bathi abake bebuye endaweni yekhezi buyanini endaweni yekhezi balifuna abantu ngapha bathi hozanini liyakhuluma indawo ezimnandi ngivumelana lani mina ngincathi khona kaliphatheke umbhikutsho lo ozaba khona mhlaka 31 ngivumelana lani iqiniso ngithi khona liqinisile lisenyaweni likaJoshua Nkomo wathi khona yena xa siqalisa impi udlame empumalanga lingalungeni yikho ke mvela lani ngithi liqinisile yebo kho yebo phela khona amandebele abangazange bezwe kumbe enhle mhlawumbe uJoshua Nkomo nxa ekhuluma noma singathi ngama-born free noma sithi khona ngabatholayo ukuthize elizweni leZimbabwe kuzani kodwa iqiniso uJoshua Nkomo athi khuma khona udlame uzaqala empumalanga xa suqala empumalanga vele ingangeni phakathi kwalo ekuyela bedlephane kodwa athi uthola into abaningi abantu besindebeleni uzothala luqondile sika 31 kuqonde singene kulolu dlame bakithi
ngiyezwa sibili elikutsho hheyi indaba yomkhuhlane we-COVID leyi unzima lo hulumende wethu lowu into ziyamomela ukuthi ekwanisa ukuthi esupply abantu into ezikwanileyo kodwa hhayi akulenye indlela esingayenza ngaphandle kokuthi singahlali lapho kule ndawo ezilombuthano emkhulu yimbona kungaba yindlela esingazivikela ngayo uhluphe imisebenzi funakala imisebenzi kuyafuze sihambe so konke lokhu indaba ezinzima so hheyi umuntu elikhuluma laye ngumchijo mkhwananzi
hayi siyalibingelela abalaleli benkosi negama lami unkosi kolakhuphe ngibuya ekheze womsedi awuqala mbingelela bonke abasewomsedi njalo ngegama likajesu ngithi heyi i-corona bakithi heyi besicela abantu bake bahlale phansi siyakwazi ukuthi ezimbabwe kunzima ngemali kayibonakali izinto vele kazibambeke ezitolo kuyadura hayi bakithi amamaski bakithi le short distance na siyayenza khwapha ebutswana lathi siyayenza bakithi siyavala amakhala khonokhu lathi ukuthi sizivikele vele i-corona hayi bakithi siyacela bakithi uthixo asizwe bakithi ezimbabwe simemetheke kakhulu kwedlula kwezinye indawo hayi siyacela bakithi unkulunkulu asizwele
umende uthi sihlale ezindlini sidleni okokuqala akunamsebenzi
sembalelisa kona manje papa isihlanganeni kulikhelo esizayo ngiyabonga
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba legabaze elicula imkhakha etshiyeneyo eyengoma uNigel Shoko ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Sithandwa Sami okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7
Nigel Shoko yisizwa elesiphiwo mpela ehlabela isungura ihouse kwasa kanye le jazz ucula njalo ngendimi ezifana lesishona isindebele lesitswana nanku phela uhlabela ekhona le kwele Botswana nango ezibika emphakathini
Nigel Shoko ngumhlabeleli ozalwa eMberengwa njalo ngihlabela ngiseBotswana kulezi nsuku njalo nginebusiness engiyenza yona khonapha eBotswana
leli lidlalade likaShoko lesine njalo lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi ntombazana tsotsi nangumuntu majayivana kanye lethi umthombo Tswana uShoko uvuka intombazana egama layo nguDinewo Mama yo Abangathanda ukuthenga idlalade lakho Shoko bangakuxhuma njani?
Amadlalade bangawathola khona apha kimi ku nombolo ezithi zona +267 7474 2001. Yaphinda njalo +267 7474 2001. Ngeyi ndlela futhi bangathenga ku internet, sesafaka ezinye ingoma eziningi ku internet, bangakwanisa ukuthenga online.
Abalandeli ke ungabatshela wapi amanzi?
Abalandeli ngizabatshela, ngiyaba promise ukuthi ngizabe ngilokho ngichaya ingoma ezimnandi, njalo ngiyacela isupport yabo kakhulu.
Iphuma ke enkundleni insizwa emberengwa uNigel Shoko ngale ndlikizane ethi sithandwa sami.
Wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu wethuswa ikuqonga kwabatholakale bele COVID-19 izolo abangamakhulu phose amathathu 273 ngalanga linye. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandeni, sithi asidibaneni njalo ngo 7:30 kusasa ntambama.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m.